Umnumzana Aklas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eyeChova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Tau, umhlali wakoBulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Awudaba lwe-transport seluhluphile kakhulu, wonke ama-roads akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe bastrayikile njalo. Into engaxazulula le inkinga esibhekane layo, maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane esuke ukuthi echove wenxa sikhangela even lawo la amazukukhombi la mazukubhasi achovayo kathi akusena-social distancing eyayikhona kuqalisa abegcwele pampam abantu beminyezeleni le mali ayinini kuyabe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni ancedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhadalisa imali ezinzima ngoba bathi babe bebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo, laye ongumhlali wakoBulawayo, uthi mhlawumbe abasebenza ezupco bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kusukisela izolo i-transport ihlupha, amahungahunga athi khonakhona kumbe wazukho bastrayikile kumbe kuthiwa akulafuel asazi, kodwa hhayi kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho. Nxa ungumuntu uthwele abantu bafika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu, abantu abala-social distancing even uma lihlezi libalutshwane abangafuniwe ukuthi izimoto zithwale abantu. Kodwa izupco iziphatha kabi kakhulu ngoba kunje mina njengami ngokhile ngisukise lapho ekade ngisiya khona, akula moto emgwaqweni, lama-private cars bayesaba ukuthwala besaba amapholisa. Not even bhasi eyi-one efikileyo, silindele amabhasi for long hours, sizasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibonte amabhasi angikhona kabuni.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tape card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Vele kababisele nje amakhombi ngoba khathesi uhulumende eqinisweni ehluleka ubozupco. Akula social distancing eyenzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje. Isikhwama somuntu sizikhulumela ukuthi umuntu uyagada uzupco ngale kumbe uyazigadela ikhombi, ngoba thesi emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tape card la adalwayo ngoba oyabe phethe ikheshi ungelalo tape card la ozupco vele ugada ebusuku. So khathesi kwamalanga nalawa I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha, kabisele nje amakhombi kuvele kuphele lokho. Ukuthi ngiyefi bambi visiting hour e-UBH ngize ngagcina agade i-private baye besithi 10 rand kumbe 50 cents, yes uyagade uthini, but nxa sulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angama-50 njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uzupco sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini, sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6, sagcina nje sivuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya eNkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa, lakho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound, kodwa i-50 pond yangikhona uzwagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pond esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini, kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupco koBulawayo utshele i-Studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tineiro Asoka ongazange adobhe ucingo lapho i-Studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kazupco anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Uhulumende wafaka amabhasi kanye lamakhombi kazupco ukuba kube yiwo wodwa athwala abantu ngesikhathi lapho ilizwe livaliwe ngohlelo lwe-lockdown elokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. imigoqo ye-lockdown ithe isiyekethiswa, inhlanganiso ezizimeleyo ezamakhombi kazizange ziphiwe imvumo yokuthwala abantu, kodwa uhulumende wathi zingene ngaphansi kwekampani yezupho. Lokhu sokufake iningi labantu engozini yokuthola umkhuhlane we-corona, omemetheka kalula lapho abantu beminyene, ngoba kundwendwe zamabhasi iningi kalinaki ukuba lingaminyani. Nimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.